Siyabonga uChris kanye lo Marvelous ngokusinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Olamukela siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 10 lwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, enye inkokheli yabatsha ebandleni le-MDC TV wayibhaxabulwe kakubi lamhlanje emini ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF.
Umfazi wakhe usitshengisele ukuthi laye kulesifiso sokuthi abuse leli lizwe. Wayekhuluma esithi yena abasekeli bakamongameli abakhona ku-Vice President uPhekelekezela Mpoko loMnangagwa bayamlalela bona bebhala phansi lokhu ayebebatshela khona. Usitshengisele ukuthi ngezinye indlela nguye abatemelele isikhundla sikapresident.
Abantu abaningi bathi abamangaliswa ngokwenziwa unkosikazi Grace Mugabe ekuvezeni amandla akhe. Ukuswela amandla kwerand leSouth Africa uqhubeka kuletha udubo elizweni, abanye osomabhizimusi sebesala ukulamukela leli randi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Einye yenkokheli yabatsha ebandleni le-MDCT abathi omnumzana James Chitakwa, Reno Mashaya, loKeith Jarumbira babikwa bebhaxabulwe kakubi lamhlanje emini ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF bevela emthethwandaba ukuyasekela ekuthoniseni komgcinisihlalo wohlangothi lwabatsha esigabeni seHarare umnumzana Eric Murayi edale likamantshi eHambare. Abathathu laba babikwa belimele kakubi okokuthi uMashaya utshaye wawa amazinyo amane wephulwa lembambo. UChitakwa loJarumbira bonke babikwa belamanxeba okutshaywa ekhanda amabi, njalo sikhuluma nje balaliswe isibhedlela seHarare Hospital. Kunjalo nje abasekeli bebandla linye le-MTCT ababotshwe ukudlakela lokulwisana phakathi kwabo labezanu-PF ngesonto abalishumi lasikhombisa bamiswe phambi komthethwandaba lamhlanje becela ukubana bavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso eyebheyili ukuze bathoniswe bevela ngekhaya. Kodwa umanje ubikwa ethe uzahlaziya isicelo lesi andubana abe isinqumo sakhe kusasa. Abantu abanengi bathi kabamangaliswa ngokwenziwa ngunkosikazi Grace Mugabe umkamongameli ekuvezeni amandla akhe bethi ngoba ubevele elawo asekuqaliseni kodwa engawasebenzisi mgceke njengalokho asekwenza manje. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenye yengoma ebihlatshelwa kakhulu ngesikhathi kuqhushwa umhlangano weCongress ebandleni elibusayo leZANU-PF, unkosikazi Grace Mugabe esebonakala edlalela ezikhundleni zaphezulu esekuveza mgceke ukuba ulamandla amakhulu. Ubufakazi bokuba ubevele ewasebenzisa ngasese lawo mandla unkosikazi Mugabe yinkulumo yakhe yokuba waba lesandla ekubekweni kowake waba ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru endaweni kamnumzana Emmerson Mnangagwa osengumsekeli kamongameli okwamanje, lanxa kunguye owayekhethwe yinkokheli yeZANU-PF ezigabeni eziyisitshiyagalombili ngomnyaka ka-2004 ibandla lifuna umsekeli kamongameli wesifazane. Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi ebandleni lezombusazwe le-People's Democratic Union, PDU, umnumzana Sambulelo Chabangu uthi isibonelo samandla kankosikazi Mugabe kuyindlela asebenzisa ngayo impahla kahulumende kulezi nsuku.
Soneso senzo sichaza okunene. Ungabona umama njengomama uGrace esenza lokho akwenzayo, ubaba ezithulele, kutsho ukuthi usivele useqedile. Yikho nje esenza umathanda, ngoba angithi uba ngumkakhe lo kutsho ukuthi ngezindlela yena ukuthatha ukuthi njengoba mina ngingunkosikazi kamongameli kutsho ukuthi yonke into engiyifunayo mina vele kufanele yenzakale.
Isibindi sikankosikazi Mugabe lapho ekhulumisana loZulu engakhethi magama loba uhlonipha abadala kulaye ekwenza ngoba esazi mhlophe ukuba akula ozawuvula umlomo emphikisa nxa umkakhe esaphila kuveza uChabangu.
Isibindi sakhe lami nginje ngiyasidinga ukuthi kathi ngabe usithathaphi, ende ukubuya kwakhe ukhanya uze engumuntu othukutheleyo, ungani ngumuntu ofuna ukufeza esinye isibanga kumbe enye into ethize, kumbe uza njengomuntu ongani kuthiwa vele uza uqophe uzibani lozibani.
Wengeza uChabangwe ethi uyayazi mhlophe into ayenzayo unkosikazi Mgabe elisebenzisa ngebanga eliphezulu ithuba lokuba kwakhe ngumkami ongameli eqhuba okuqondene laye lomndeni wakhe hathi ukusebenzela uZulu.
Uyakwazi ukuthi ngaze ngikhulume ngithi akulanto elizayenza njengoba elawo amandla ukuthi athathe imbijana naleyo kahulumeni. Uhulumeni akufanele ngayiwa ayisebenzisa kwezinye izikhexe ezivele zifuna ukuthi zivalwe, yena asebenzisa ukuthi ayilapha afuna ukuya khona esiyafeza ezakhe izinto.
Umnumzana Theophilus Tembo waseGreyston Park laye uthi akumbangalisi okwenziwa ngumkamongameli kuyisibonelo somuntu osewethukile ukuba usetshonelwe lilanga engakayilungiseleli imuli yakhe esenanzelela ukuba usekhulile ngempela umkakhe kungasensuku zatshwala ezawachiya amabele.
Yena njengomama uyethuka njengoba ubaba kungathi namhla ufile ngizakwenzana abantu bazangithini laba bazabuya empusweni bazangihlangabeza yini abasoze benhlangabeza okungcono ukuthi mina kangingene ngibe ngimo engibusayo ukuthi amandla angasuka endlini yami ingathi yinjongo ekhona.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi makungabi yinto emangalisa uZulu ukungena kwankosikazi Mgabe kwezombusazwe ngoba kungelinye lamaqhinga kamongameli Robert Mgabe ukuba abe lokhe ebambelele embusweni esesebenzisa umkakhe njengalokho abekwenza labo hlangothi lwezomvikela.
Umfazi wakhe usithengisele ukuthi laye kulesifiso sokuthi abuse leli lizwe. Wayekhuluma esithi yena abasekeli bakamongameli abakhona uVice President uPhekelekezela Mpoko loMnangagwa bayamlalela bona bebhala phansi lokhu ayebebatshela khona. Usithengise ethi ngezinye indlela nguye emelele isikhundla sikapresident. Siyabona laphana uThomana kathesi wakhuluma ezinye izinto ezazingakhangeliswa ngayilizwe sambona ephuma esithi hatshi lokho kakufuni yena. Usithengisele ukuthi ngezinye indlela usele ndlela ayosebusa ngayo uhulumende kanye leZANU-PF.
Ukwenza kwakhe unkosikazi Grace Mgabe uZulu uthi kwehlukile kulokho okwakusenziwa ngumuyi unkosikazi Salim Mgabe ochazwa njengomuntu obesazi isibanga sakhe njengomama wesizwe elokukhalipha okuthize esazi njalo lapho kumele aphelele khona okwenza wathandwa ngabanengi lalapho esengasekho emhlabeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ukuswela amandla kwerandi lelakwele South Africa kuqhubeka kuletha udubo elizweni. Abanye osomabhizimusi sebeze besala ukulamukela. Idola elilodwa leMelika selithenga amaranda alitshumi lane, 14 rands. Irandi ngenye yemali yakwamanye amazwe eyamukelwa nguhulumende kweleZimbabwe ukuthi isetshenziswe kunye ledola leMelika iphula leBotswana lempondo yeBhilithane. Usibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe umnumzana John Mangujka ngempela sonto uthena okwenzakalayo lwakho kwamanje wavele wakutsho ngomnyaka odluleyo esethula imali yohlobo lwama-bond coins. Imali le ibingemukelwa nguZulu kodwa kathesi yiyo esisetshenziswa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandewe uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena-ke othi abangemukeli irand loba bephula umthetho ngoba abemele bakwenze ikwehlisa isisindo sayo.
So sabele savumelana ukuthi awuxotshwe iZimbabwe dollar 70 amarand lama US dollar. So muna mbona ngathi abantu abalayo ukuthatha amarand bayizipho abafanele bakwenze ukukonverta nje ukuthi nxa irand seliwile ngapha ivalue yakhona yedola iyabe iyimalini kulokuthi bale ngoba bengala. Phela abantu bathwele amarand, abantu abaningi kokulawayo vele bathwele amarand khona kungaphazamisa ibhizinisi.
Kodwa-ke nxa ukhangele wena kuyini okubonayo ikakhulu khona ngapha eHarare?
Ukusebenza bakhona nje bakhona nje abathi basayifuna nje abavele besebenza bephansi komthetho kodwa abasitradini labana lobu ngazi umnikeza irand uyabe kutshela ukuthi fake enye nje 10 cents kumbe 20 cents kwenze ihluku lingalele dollar. Kodwa angikhole ukuthi singathi kule nkinga abantu abaningi bayakhombi nje labo yoba ngathi bayachinga-chinga kodwa ngezinye izisuku baza kuthi xa ngathi kuyi-5 rand fakeyi-6 kumbe i-7 rand. Angizange ngifike lapho kuthiwa khona vele amarandi kabafuni.
Nxa irandi seliweka kangaka intengo yalo kuhamba njani khona phezitolo?
Ngiye kufanele ukuthi nxa vele ngoba impahla eziningi thina ezokudla ama-grocery lana siwathenga eGoli achiphile, ungahamba uthwele idola elilodwa kathesi eGoli uthenga izinto eziningi ezizwa uzithenga. So kwakufanele ukuthi kutshengisele ngapha xa singena ngapha ukuthi into sezichiphile. Kodwa yazi abantu beZimbabwe vele phela bayisihwaba amaphisi akhona intengo yakhona kaye bayintshintshi engutsho ukuthi ngayevo kuthiwa khona into esithenga eGoli kathi sezichiphile. Ngoba kuyanceda xa uthenga nje into yokusebenzisa endlini yakho uthenga eGoli akunankinga, kodwa laba abathengisa befuna ukuthengisa ngapha, abathenga befuna ukuthengisa yiba bacelayo ngoba bafanele bakutshengisele ukuthi intengo yakhona abathenga ngayo ngale pitch yangapha siphansi kancane, kodwa abakabaguquli intengo zabo abantu bangapha.
Njengoba sisebenzisa imali ezijeneyo kuyinokungenziwa ukuthi kulungisise lolu daba?
Akula i-disadvantage yokusebenzisa imali engayisiyo yini, ngoba ngale ama-idola liqinile ngoba kumbe bafuna ubangiswa kuthiwa kumbe bafuna ukwehlisa yena ama-interest rates kumbe bafuna ukwenzani. Kutho ukuthi nxa vele besihliwe ngale ama-fees nxa eqinisa idola impahla zonke ezithengiselwa ngaphandle kwe-South Africa ama-exports ayachipha. Ye kungayenza ukuthi i-consumption ingathi iyakhwela ngale South Africa. Kodwa kithi thina vele nje asila control esingakwenza khona okuyiphonga ukuthi sithi u-70 rand kumbe izinto ezithengwa amaranzi aziguqule azitshintshwe, akulalutho esingalwenza mfowethu. Asiprinti ma
nxa sikhangela into ezinjenge-fuel, ipetrol okunye okunjalo, khona intengo yakhona ihamba njani nxa irandi liwile?
Into ekhona ukuthi abavela ngale South Africa abahola izimali zabo ngamarandi bengena ngapha yobe bathwele nzima ngoba imali yakhona vele ihle iphambaniseke isiyehle. Kodwa thina ngapha asifanelanga sibe le nkinga njengbe ngivele ngatsho ngathi nxa thina sisithi siya ngale siyathenga sithwele ama-US dollars kufanele kutshengisele ngapha ukuthi into ziyehla. So i-discrepancy yakhona yokuthi thina amazimbabweni vele asandisanga ukuthi sintshintshe ama-price ama-commodities ethu. So nxa ama-companies athenga i-petrol bethenga e-South Africa yikho ifanele ihlale iphansi khonapho u-1 to 25 kumbe u-1 to 28 kuyanceda thina ngoba thina yithi sithwele imali eqinileyo ayinkinga phela ukuthi thina lathi asiprinte ama-US dollar sisebenzisa vele akhona ku-circulation.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Iqula labakwebolobotsana elethekelele kweleZimbabwe ukuyadingisisa ngamathuba ebhizimusi lokuchukwa kwezikhumba leminye imisebenzi efanayo lithi lidaniswe kakhulu yikuziphatha kwamapholisa emigwaqweni yeZimbabwe. Iqula leli lithi ukwenza kwamapholisa lokhu kulakho ukuxotsha abafisa ukwenza ibhizimusi kweleZimbabwe. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Bonface Kiyakabetsi ubephakathi kwequla elethekelele kweleZimbabwe utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa aweZimbabwe abahlukuluzile emgwaqweni. Uthi eminye imithetho ayicaci amapholisa ehamba ebahlawulisa indlela yonke.
Into ehluphayo lapha ukuthi isihamba amabhasi esiyabe siwahile njalo imali ezifunwa ngamapholisa izimali ezibhadalwa yithi thina abantu.
Uqhubeke ethi indlela amapholisa aziphatha ngayo ilakho ukuxotsha abafuna ukusungula amabhizinisi kweleZimbabwe esithi kumele baguqule izenzo zabo.
Yeah, I think so.
Kukhona ukuxotsha abantu abafuna ukuvula amabhizinisi lapha, le yindaba enkulu.
Isiphatho samapholisa esikade sagconwa nguZulu asimangalisi iningi labaphuma kweleZimbabwe besithi lokhu kumele kufike emaphethelweni. Umzana Mthabisi Ndlovu uthi yena sebone kaningi amapholisa edinga ukufumbathiswa njalo ephatha ngocuku izivakashi kanye lesihambi.
Hayi, ama-roadblock eZimbabwe maningi kakhulu okunye okumangalisa, angikaze ngikubone lami kunjalo. Isimangayo ukuthi bonke amapholisa abefunga ukuhamba efumbathiswa kuphele kakhulu nxa bebona i-number plate yabandla. kuyangisa kakhulu. Mbonani abanye abantu abafunga bangafunga uvakatshela kwele Zimbabwe bagcina bengasayanga ngenxa yokuthi ngeke bekukwanisa ukuhamba bekhupha izimali indawo zonke.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana John Khumalo wasehaboroni uthi uhulumende weZimbabwe kumele abone ukuthi izisebenzi ezikuhlangothi ezisebenzelana loZulu ikakhulu izethekeli zibamba ngendlela ekhawuthekayo. Uthi uma kungenjalo umnotho ulakho uqhubeka ugugudeka ngoba abamabhizimusi befuna isiphatho esiqondileyo.
Kunjengaye wonke umuntu amapholisa kufanele ananzelele ukuthi they are part of the value chain yokwenza ukuthi lizwe libukeke kahle kulabo abasivakatsheleyo kumbe abafuna ukwenza amabhizinesi. Any negative image abayiportrayayo iyabulala ilizwe.
Kodwa uKia Kabetsi uthi ngaphandle kwesiphatho samapholisa abajabulise ngaba kubonayo eZimbabwe lesithi lizwe elibanzi kubhizimisi lokuchuka kwezikhumba kanye leminye imisebenzi ehambelanayo.
Ngaphandle kwamapholisa asibona okuningi njalo iZimbabwe ilizwe elikhulu lilamathuba amaningi liyajabulisa njalo.
Iqula leli beliye eZimbabwe phansi kwenhlelo ezisekelwa ngemali yenhlanganiso yomanyano yamazwe omhlaba i-United Nations ukuze baqhuba amabhizimusi achiyeneyo kwezokulungiswa kwempahla. NginguMathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabonile eBotswana.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiyango 9 ntambama kumagagasa we 909 AM la shortwave 4930-12080 kHz kushortwave. Kustudio 7 Live Talk lamhlanje uhlelo lwabatsha Olay the Connection sikhangela inhlupho ezibhekane labatsha phakathi kokonakala kumumo wezenotho lezombusaswe eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ibika ukuba umumo wezombusazwe kwele Burundi uqhubeka wonakala okokuthi nxa kungasathathwa ngamanyathelo kungagcina kusiba lempi yomdene. Umqondiso wohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlanganisweni le uthi kulabantu abedlula amakhulu amabili lamashumi amane 240 asebebulawe kwele Burundi izidumbu zabo ziphoselwa emigwaqweni lokhe kwaba lokutshengisela kokusola uhulumende okuqalise ngomabasa lonyaka. Kuthi ke ele Central African Republic selibeke ilanga likamhlaka 27 impalakazi lonyaka ukuba kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela eParliamente. Lolukhetho luza kwandulelwa yireferendum yembono kaZulu ngenguquko usisekelo sombuso ukuze omongameli babuse okwamahlandla amabili kuphela yeminyaka emihlanu. Abasakhulayo bathi ukubhidlika komnotho kanye lokuzamazama kwezombusazwe sokuphazamise ikusasa labo ngoba abanengi sebetshona bezulazula bengajonge lutho ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Bathi bona uhulumende kamongameli Robert Mugabe sokumele avume ukuthi sehlulekile ukubusa lokusungula imisebenzi ayithembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Abanengi bathi uhulumende kumele akhulumisane lamabandla aphikisayo kanye loZulu weZimbabwe jikelele kudingwe amaso okuvuselela umnotho. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxhume isiphathamandla sebandla lezizapho ugatsha lwabasakhulayo umnumzana Ndodana Moyo.
Isimo sezombusazo lezenotho kwelakithi azimanga kuhle ikakhulu kwabatsha sekubangele ukuthi impilo zethu zingami kahle, asisasebenzi. Iningi labantu abatsha alisasebenzi, seliphila impilo enzima. Abatsha sebetholakala ezintweni ezingalunganga okugoqela ukuthengisa kumbe ukuthenga izidakamizwa ukuze bazilibazise. Siyananzelela njalo lamacala isilinganiso samacala elizweni sikhula lokho sisanda kubangelwa yikuthi abantu abatsha kabasela indlela zokuziphandela. Kakhulu kubodadewethu abantwana abangamantombazana kubuhlungu kakhulu ngoba kugcina kusenza bangabi leyinye umbono ngaphandle kokuthi bathengise imizimba yabo. Abantwana abangamankazana siyababona ntambama kusihlwa sebesebenza ntambama nje abathakathi kubangelwa yikuthi kabasebenzi ukuthi bayithengisa imizimba. Ngemva kwalokho sibona abantwana abakhula bengelabo yise, abantwana ezindlini lapha sesisenza abantwana abathi ankela ankela abangelabo yise, kubangelwa ngodadewethu esingeke sabasiza labo ngoba bezama ukuphila. Kanti ke sikhathi sinye okudanisayo lo mkhuhlane wona lo mbhuqazo uyabathatha.
Kwenziweni pho moyo, kulungisiswe njani lumumo?
Umumo lo ubuhlungu kakhulu, uthengisa ukwehluleka kukahulumende okhona kakhesi. Kudingakala ukuthi abantu abasha nabo baphatheke kakhulu, kube lo mahluko kuhulumende, kutshintshe uhulumende okhona. Mhlawumbe yikho okungancedisa abantu abasha ukuthi industry ivuleke. Ngalo nje kakhulu nxa ukhangele kulale into kahulumende e-51% ye-indigenization, yiyo futhi esisiqotshela amankampani. Abantu abaningi abasebenzi ngenxa into yena le ye-51%. Cabanga ukuthi esithi ngama-policies kahulumende la amabi yiwo okumele antshintshwe. Ayikho enye indlela esingayitshintsha ngaphandle kokuthi sikhuthazane bonke abantu abasha baguqule uhulumende lo ngevoti ahambe.
Umnumzana Dodana Moyo ngosakhulayo webandla lezapho obekhuluma ecingweni lapho ekubulawayo.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin silale mawin.
Kuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla siqhubekela phambili ngengxoxo yosiko lwesintu lokucela izulu eZimbabwe. Ngeviki edluleyo umnumzana Phathisa Nyathi ingcweti kwezamasiko esintu ubechasisa ukuthi kwenziwani emaphandleni endaweni ezitshiyeneyo nxa kucelwa izulu. Uthe ucela izulu kubizwa ngokuthi ngesintwini yikucela amazolo. Abantu abalemizi babambisana indlela baye egangeni lapho abazingela khona inyamazana ezithize kube sokutshiswa amathambo azo, lakho konke ukucatshangelwa ukuthi kuvala izulu. Udaba lolu siluchiye uNyathi ngevike evelileyo echasisa ukuthi kulesikhathi lapho okuhanjwa khona enjelele nxa izulu lingananga ezigabeni okucelwe khona amazolo. Kwenzakalani ke enjelele nxa ucelwa amazolo? UNyathi uqhubeka ngengxoxo yakhe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Babehamba ngenyawo izolo, kanti ke njalo ke laba bantu ngabantu abalezipho ezifana imbanje izolo ibisebenza, balotshwala babuthwele emakhanda, lamhla sebethwala ngezinqola sebefaka ezigubhini. Kodwa khona leke sekushiywa gida, ziyabulawa lenkomo ezimnyama khona ngale, ayokunye kamalembu amnyama balawo asezangeniswa phakathi khona ngale. Kulapho khona okugidwa khona iwosana eziyizona-ke ezithi zingagida izulu line.
Yes. So kujayelekile ukuthi line yini nxa kusenziwa khonokho, kumbe lina sokuyenziwa konke lokho?
Kwakuvele kwakucelwa minyaka yonke kuthi labana kade bethunyiwe ngoba bazabuyela, le nhlanyelo isivutshiwe. Ngoba inhlanyelo imele ivutshwe, ivutshwe ngale. Nxa bebuyela bese lisina izolo, kuthiweke licitsha inyawo zalabaya akade beenzelele, ayiline izulu. Bebekukholwa lokhu njalo kusenzakala-ke, hhayi izulu selisina. Nxa njalo libonakala ukuthi kulokhu kuyangathi liyasilela ngemva kokugida kwamahosana, bekukhona futhi ngapha ngesikhalangeni okuthiwa umgidi wawuthiwa ngamayile. Amayile-ke sokuphuma omama kakhulu-ke lapho-ke, hhatshi kabasavunulanga, bazahamba-ke begida bezichaya ingunga, bafuna ukubona amadoda eduzane. Lapha-ke kuyabe sekunzima sibili sebephuma yiwa sethiwa ngamayile kuyila, kutho ukuthi yinto ezilayo ngebala ngolimi lwesikhalanga. Nxa lakho kwehlule futhi kulezinye indlela lokho kuzanywa kuyiwa phambili, lapho sebezazingela enhlabeni inyamazana ethiwa ligogo. Inyamazana ethiwa ligogo lesi mele siyazi ukuthi vele ihlala entabeni, kayinathi. Inyamazana lezi ezisentabeni nxa kusebusika akula manzi entabeni, kaziwatholi kamanzi. Kuzaze kuthi nxa izulu selinile-ke, awu ziyanatha, kuba lokungamachitshanyana emadwaleni. Bazayibamba-ke bayenze khonokho abakwenzayo, yona ilale isendlini, bazavuka-ke sebeyikhulula ukuthi ihambe. Hhayi-ke yiyo-ke indlela ebiqine kakhulu-ke leyo nxa sekukhwame kakhulu ukubamba igogo.
Kusayenziwa konke lokho yini kulezi nsuku?
Hayi, angithi abantu sebaxhwala uthanda izinto zemzini ezabanye abantu ongayisikho kwakibo. Yikho kuvele sekusihluphe ukuthi sesaba ngabantu ababuswayo, kwathi laba abasibusayo sibabona bengababi izolo besehlula. Namhla sesibakhonza, sesibathanda ezabe indlela sekuyizo ndlela ndlela okwakithi sokungathi yikuqaba kasisakulandeli lokukholwa kasisakukholwa thina ngokwethu. Abanye khonokho esikukhuluma ebengikade ngikhuluma, hayi konke kubo-ke izinto nje ezobuqaba, izinto ezilobu umnyama phakathi, izinto ezingaphucukanga, kabasazilandeli, sebephucukile ngokulandela ezamakhiwa ngumuntu omnyama lo.
Ungavuselelwa njani baba Nyathi konke lokho?
Kunzima ukuthi ubuyele emuva ngoba abaningi bavele bakholwa kebona ukuthi lokho esakuchiyayo kakusale kokuphela. Yebo, balukhona balutshwana abasakukholwa, kodwa-ke amasonto la awemzini abuyayo aselamandla kakhulu. Imfundiso lesiyiphiwayo ilamandla layo, isuka yeyise okwakungokwakwethu izolo ibe isinika amandla lo mdlala ezimpilweni zethu ngezindlela lezi ezikhona lamuhla. Kuba nzima-ke ukuthi umuntu omnyama lamuhla angabe esanelisa ukubuyela izolo enze izinto ezezolo ngoba kasazihloniphi. Sekwabuya uNkulunkulu wakhe amakhiwa yindlela aseyilandela lokholo lwabo.
Lo ke uMnumzana Phathisa Nyathi, ingcwethi kwezamasiko yesintu, ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi ke sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, ngeFacebook kanye la kuWhatsApp. Siqale ke ngombiko ovele kumlaleli wethu othi, ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7 kanye labalaleli bomsakazo. Ngisithi qhubekani ngomsebenzi omuhle omkhulu eliwenzayo. Libingelele lo Sifiso Mlawuzi, umlaleli womsakazo. Omunye njalo umlaleli wethu uShelton Sibanda, yena uthi, linjani bafowethu eZimbabwe, kunzima ngoba uhulumeni ufida abezanuPF kuphela, asazi ukuthi wenzakalani. Ngisechikanda kubi ward eJambezi, lo ngumfoka Zingelwane. Nangu njalo omunye umlaleli yena uthi, basakazi lonke beStudio 7 ngiyalikhulumisa lonke, abalandeli bezanuPF bakhulumela phezulu uma libabuza ngama-sanction kuphela, hatshi ngodlakela abasebele amafoni yabo. Olandelayo umbiko ovele kumlaleli okhohlwe ukuloba igama lakhe, yena uthi, linjani basakazi beStudio 7, siyalibonga ngokusipha indaba zeqiniso, ngisenyama endlovu. Lanile lakho ukuzwa eyenu imbono ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Sethu asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili lokhu esikhona kuhlelo. Ukugqiba-ke uhlelo lwethu lamhlanje, wothi sikhangele ebezikhokhela. Enye inkokheli yabatsha ebandleni le-MDCT ibikwa ibhaxabuluke kakubi lamhlanje emini ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF. abantu abaningi bathi abamangaliswa ngokwenziwa uNkosikazi Grace Mgabe umkamongameli ekuvezeni amandla akhe. Ukuswela amandla kwerandi leSouth Africa kuqhubekela phambili njalo kuletha indubo elizweni eziningi. Abanye osomabhizimusi sebesala lokulamukela izitolo. Siligqibeka ke lapha uhlelo lusho lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.